So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMbindi 2022 uGift Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lesizwe sesikwane uSimbotheni uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo. Ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakangaza amandla abanikiza kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Bakasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazi. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Uchamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great anew. Ilini lukuzona batinongapinda 2023 kuzawona mari zainenge yaita chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli. Kuthi njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamthela entilongo. UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunengi okukhulunywa nguChamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zakalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandla kokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be-industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata abavalwa. Kufanele singena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubuyiselwa kwe-US dollar elizweni ukuze kube le-confidence, kube le-stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, i-movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamashumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla le-ZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo labakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela uWard 26 woBulawayo.
Engikudingayo ebantwini, umkhankaso ulungile, kodwa kasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise, abantu basala bele mbuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha, ngoba kulanto ongayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi
bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa esikunanzelela ukuthengiswa abantu kakhulu, abantu bathengiswa into ezifana nayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kuma-council, kule corruption eningi kakhulu, ubusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni, njalo imali ze-councillors zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Ngakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili. Amadorobho ethu kade sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni. Amadorobho asafanani njengakudala.
Unumzana Evingela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa-ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kala abantu abaningi. Kodwa-ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokhu usetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo. Umthetho lokhu usetshenziswa ukusekela ibandla lezanu PF, yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho-ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumente osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumente asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa-ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalaphana, lapho umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa abavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla lezanu-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. Unumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma ejalele ePhalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZanu-PF sibhodile sibili ephose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi eMandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, ukuhlanzeka, njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etshololo khonale, lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandleni leZanu-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etshololo khonale. Sibonile amabandla athini, even ibandla likababa uChamisa nalobeli khona lapha kubulawa e-YC Stadium labo bekhankasa.
Uchuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edalisayo ukuthi okunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besithi kutheni. Ngokuzwakaleyo besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyabe sogcela amakhiwa lapha. Uzuzi kona amakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikholonaza futhi na. Ngoba mina bengibona ngantu asesifike esigaba sokuthi kona lathi njengantu abamnyama sombele sizenzele, njengoba kuthi avuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengeZanu-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hhayi lizibonela amakhansil ethu 22 years down the line. Imigwaqo sifile, amasuriji sesihlala lawo, uyabona into amabhini kasathathwa, into sesiphokuba mangobongobo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazike abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubuyisela i-US dollar bebalekela imali yabo elizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi lela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobho lawo ekudaleni lapho sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasuri nje singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sokubisele yike sokuthembisayo asaza abalindi bathembisane
kukhangelwe ukuba kuza kwenziwa imihlangano eminingi kungakwenziwa ukhetho lolu kulomuntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edalini lephalamende ngimele istudio 7 isemaryland ngingugibs dube kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi
mama kunjani sikhuluma lobani
likhuluma lomama umisis nhlabano
Mrs. Nhlabano kuthiwa ungaphila kwesigaba njani
kusentaba zinduna
lapha ke ngibona kubhizi yini le kwakuyini le
lokhu kwakuyiproject yisiba senkukhu isilugu senkukhu besifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyiprojekthi vele esithila ngayo sasijoyine uhamara manje sibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthandi nenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisirepair
owelapha
ubasukhona ziyashoda
basoluta siripewa ngakuhle
yeah but sometimes zingawela inkukhu inkukhu zife so sibalelwe senkukhu
kodwa manje isilugu lesincase yakhiwe kuhle bakunike inkukhu
yeah isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication
manje sihlule sibaya wena
isibaya hayi sisimbambile
wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abantu uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana othi uphile
thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanije sibelokhu sicheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sicheda mpaka zize zigcwale isibaya sonke xa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sekuzinkalakatha zenkukhu ndabe sezizinkulu sezingamadada
usuzisa ngenkukhu lesi
bebuya uhamara zozithatha
akunika imali
sinika imali wela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokhu ade sinika khona ube sinika kodwa kakayi indawo ngoba imali yethu elizwe lethu lezithubo yesu
lapha-ke iprojekthi yenkukhu le wenzi wedwa lo nalolo wakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesisakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100 i-1000 yamachicks akunika
ifiamabroida so asikunika le feed yankona
ye
ukunzima ohlala nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenza iloto sophila
nayo sokunje kunzima kunzima ngathi esiyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngifake ezame esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume ndakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingakwanisa ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami ngibuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu njani
lo nyaka silimile kuhle mangamahle kuhle sibili kulezindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo nje abaliwubona then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa langamanzi
libe liningi kakhulu
ya izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshaywe langamanzi uyakubona lake ntaphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa-ke abalima ekuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balime la muva abanye bagcine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
ye selile seliliningi kakhulu khathesi ukuthi alime futhi khathesi sokulethe
so laba lizasizana labo libanika ukudlalana
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo ye nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho layozokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana abalalele khona le mazweni enxa omunye ngakusiza athi nizokwakhela isilungu ufunani wakuthole ngabukhulumoke lo
mina engifunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi kumbe ngxeke ukufulela ngamazweni ngekubheda but uhamara akafuni ukuthi ufulele ngamazweni uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabo la ufuna ukuxhumana la
angikhona sentaba sintoni
inamba yefoni la
yeyishezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngikhona sentaba sintoni
bathi bakwasithatha ukuthola kwabochief
ye khona sentaba sintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga.
Le yizulu 7 esaza eZimbabwe lisizwa kuma ngapha eVoice of America eseWashington. So angeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. ELeRussia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni atshiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky futhi eleRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kuzokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlalane. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siqoqa le nyanga enkulu uMnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya, sakwamukela kuhlelo, unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini, sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekushezi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izilimo esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumbu abanye bathi yihofu besitsho ilokhu zindumba lezi eziphekiweyo. Kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, singathi kulezi nsuku kwenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangakanani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobelitsha beqinile kungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, so ngathi ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathise le mithi ukuze thi beqine emzimbeni la?
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye udliweke uthathe ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so
kuvuselenza kosiko kalubonwa muntu.
Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonapho?
Ukuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokhu bendawonye. Ongawuqala sithi thina njengoba bekhona entshetele nabodula bedula indawo zibonezo ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho lezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Lukhakathikile ngobubi. Lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphongukuguli ingubhane ezingathiyeni ezithiyeneyo. Ufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uxhokhoze emadolweni lezingalweni zonke lezi abantu baye kunakazibani loko sekazibani onguye ozalwenza lolo siko
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhwebenyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
Kufuna sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba yingxenye yezinto ezenziwayo zikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani ngakho lapho siyananzelela ukuthi xa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutho ukuthi la uzaphumelela ukuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa-ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silande ngoba sibuye siyizigqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lo muzi lo esikuyona kodwa uNkulunkulu singabala sisehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi uthi nxa susakha khonapho usuhlala phela yikho-ke babelwisana lo mprofethi uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofethi bamanga babesithi hali ngabi le ndaba lakho lokho vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem kodwa bahlala bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba le ndevu ezimhlophe abaprofethi bamanga lokho besithi hali ngabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu tshadisanini kutho ukuthi nxa sikhangela lowo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa siseselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kulezi zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambano uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi ungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kuwe konke lokhuyana kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala laba abantu abathumayela ivangelo lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le msebenzi ungasahambi ukuthi utshona ukhuleka umelele ukuya ezulwini indaba sivuke ekuseni sigeza siya kuma-factory konke khonokhu kuyi-politics vela ukuyathengisa isinkwa ipolitiki, ukugada ibhasi ipolitiki, ukuya esikolo ipolitiki, njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula. Akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane usunguwe usukhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto.
Akuyibhethe mfundisi.
Basithandazeni baba, siyathandaza sibekile izwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho, kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi, kungabi lokudlwangudlwangu. Nkulunkulu amvikele abantu bakho, njalo thinta inhliziyo zethu, sibe nokuthandana, sibe nokuzwisisana, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Kwenza abatsha namhla sicoka lo mculi uLayson Ngwenya.
Kumayo uLayson Ngwenya weqembu The Pressure Super Sounds. Kwemplezi Pressure lile ngoma izingu 16 belishaya amasingi track. Lile ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa nguMpongozini Sibanda, okunguye umsunguli weqembu Pressure Super Sounds. Le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhule lingabantwana, usuke mhlawumbe uhambe umuntu omdala, kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni. Ngoba uma umntwana usakhula uthole ukuthi sayi esikoleni. Kala njengo thubayi mhlawumbe loba ungasiye na thubayi, ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi ngase ngizithiyela inyoni phana, abantu basebeqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kutsho ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya. Ngizokuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya, bese kusenzakala ukuthi mhlawumbe bengakufunela nje umsebenzi, bedaka lo muntu othi ufuna umsebenzi, ufuna umuntu ongasebenza ngale, benzela ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esikuyenza. Injalo into yakhona esiyinanzeleleyo, njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzasebenza khona, njalo bazofika betsho ukuthi hayi lo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela, ngoba angeke ukuthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale society ngomsebenzi wokulisa inkomo. So basuke bebele umqondo lowo ukuthi awuhluphekile, besebenzenzela umathanda, bengakuholisi, uhole nzima, yabona. Ngaqala nje ukuthi akuzima liyakhona, thola ukuthi izifundo ziyacatha kwenzakala into ezifana leziya, bese bethi uzohola kanjani, uyekele izifuyo zisifa, yabona. Yinto eyenzakala
siyabonga kakhulu Layton Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sihlangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizen Coalition for Change uthi uzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoKeith Dube.